Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 23 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya vese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kubotshwe owesilisa obikwa ethele indlamazi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngegugurawundi kuphela. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo wokukhumbula abantu ababulawa igugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo ebikwezinye indawo iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lweZimbabwe Prisons and Correctional Service solukhulule izibotshwa ezingamachumi amahlanu ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele lelikhefu seledlule mhlaka 28 kulinyanga. Kumbiko oluwethu leizolo lolugatsha lwazise ukuthi izibotshwa ezingamachumi pose amane 39 ngezesilisa ezidonsa izigwebo ezitshiyeneyo eConmara Open Prison kuthi ezilichumi lanye ngezesifazana ezipika eMarondera Female Open Prison. Sixoxelo meli we Southerton ePhalamende umnumzana Peter Moyo yena onxumele linyathelo sithi kuqakathekile ukuthi izibotshwa ziphathwe lazo njengabantu abalamalungelo.
Ye ngibona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba laba bantu bayabe ngabantu obokuthi bayazwisisa babantu abangalandela lokho abayabethwe khona bakwenze. So mina ngibona leli nyathelo elihle kakhulu ukuthi khona izihlobo lezi zihlangane labangani labanye nje abantu abajejeneyo lama families abo.
Singathi lawa ngamalungelo amele aqheliswe yini afike kuzibotshwa ezinengi njalo zithole amalungelo abanzi agcweleyo ukuze lazo zizizwe singabantu lanxa nje zivalelwe.
Kakhulu ngoba uzabona ukuthi abanye abantu nje bayabevalelwe ngoba okunye kuya kuyimistake ukuthi khona umuntu yenza imistake nje wasedala icala. So yikho into enhle kakhulu mina ngibona ngathi kumbe xa singabe lokho sisenza njengakhona lokho sikhangele ngoba abanye uzabona ukuthi khona umuntu nje waswelilwaya ukuthi amele kodwa icala alidalayo hayi lingayenza ukuthi khona abe esejele. Abanye abafanele babe esejele bayabe ngekho. So ngibona ngathi kuright mina.
Bakhona abathi iZimbabwe kumele iguqule indlela ephatha ngayo izibotshwa kumbe eqhuba ngayo umsebenzi wamajele esingathi ingama reforms. Alubana uthe waphiwa elowo mlandu ukuyini kahle kahle ongakuguqula kuyini ongakutshintsha?
Mina into engayenza nje ukuthi khona ayemajele lapha kufuze kukhangele lwesibili ukubona ukuthi khona into eyenzakalayo lapha kuyini sibili ngoba uzabona ukuthi khona emajele umuntu wonke wake wabotshwa. So ungangena emajele laphayana lapho kulala khona abantu hayi akukuhle akubukeki so yabe ngizazama mina ukuthi kona ngibone ukuthi kona abantu bayalala endaweni ezi right kulabantu nje oza babontu kona omunye usejele kodwa kungeyayi akungafanelanga ukuthi kona abe esejele omunye kuyakufanele abe esejele but uyabe ngiyekwejele ikukubona kwami
Umnumzana Peter Moyo ngomeli we Southerton edale le parlamente sixoxela eSeharare Ibandla leMDC Alliance lithi ukwaliswa komholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukupha abaswelayo izipho zekhisimusi kuzabangela ukuthi abantu laba badle inqeqwe zomlomo ngosuku lwekhisimusi. Umbuthano kaChamisa okwabela abantu laba ukudla abagoqela izalukazi amakhehla kanye labagogekileyo uchithwe ngamapolisa eHarare ngomvulo esithi ungaphandle komthetho. Sixoxele sikhulumele saleli bandla kobulawayo umnumzana Sithan Chirota.
Umnumzana uChamisa usebenzisa imali yakhe umbeni imali ayinikezwa ngabantu nje abafisa ukuthi abadala bebe lekhisimusi enhle. So uzananzela ukuthi uZulu uyakubuka kakhulu lokho abantu bayakukhwabitha kakhulu lokho ngoba ayisiyo mali yama taxpayer. So izanu PF kusuka kwaba buhlungu kiyo ukuthi uChamisa uyithethe ngapi leyo mali njalo singamvumezi uChamisa ukuthi anikeze abadala useyathola usekelo olukhulu kakhulu. Yikho ubona amapolisa ephazamisa inhlelo leze engena ngodli exotsha abantu emhlanganweni obe ulokuthula. So hayi lokhu siyakusola kakhulu njalo akusimangalisi yikho esukhangeleleyo nxa umnangagwa ethwe nguye okhokhelayo. Akusokube lento enhle nxa umnangagwa engumuntu okhokhela ilizwe.
Amapolisa afika athini kahle kahle?
Amapolisa azange nithi sizathu ukuthi why bechitha umhlangano obulokuthula. Azange anike isizathu ukuthi why bechitha umhlangano akade bewazi ukuthi uzawuba khona. Amapolisa akazange azame lokukhuluma labantu kuhle okwabo bekuyikufika nje besebenzisa amandla ukuthi abantu bengahlangani. Phela lapho kulo mnumzane uChamisa amapolisa vele kahuni ukuthi abantu bebuthane. Kodwa ungaba ngumhlangano wezanu PF uzabona abantu abesipholiseni besekela abanye bechaya wona ama-sloganizan PF into engavunyelwa emthethweni. So yikho engingakutsho ukuthi bekungela sizathu esanikwayo okwabo bekusebenzisa amandla ukuthi kungabi khona. So silusize ukuthi abadala abaningi basuke baswela ama-grocery la abajayele ukuwathola ngesikhathi zekhisimusi.
Umnumzana Sithan Chirota isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kubotshwe owesilisa weMaswingo obikwa etshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngeGugurawundi kuphela. Umsolwa ngumnumzana Douglas Chauke obotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa. Ukhululwe inkantolo kuthange ngesibambiso sebheyili esingena kunkulungwane ezilitshumi zamadola i-10,000 Zimbabwe dollars. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChauke ungomunye wabanengi asebebotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa. Iti ngesikati sika Mugabe bedlula amakhulu amabili 200 abantu ababotshelwa icala elifanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umkhosi wayo wokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi izolo ngosuku lweUnity Day, eminye imbuthano efanayo eqhutyelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe iphumelele. Amalunga alinhlanganiso ebeqoqe ukufola esuka esithombeni sika Joshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho elubhekise Stanley Wall, kodwa amapolisa awavimbile esithi lokho bekungaphandle komthetho. Sixoxele umqondisi weibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abangakwaziyo ukuthi bekule mkhosi eminingi, bekungayisikho kobulawayo kuphela lapho kodwa kule zikhumbuzo khona. Bekulo mkhosi eTholotsho, bekulo mkhosi eMatobo, bekulo mkhosi eGwanda, bekulo mkhosi eSilobela. So ukuvala kobulawayo akusikho okuzamisa ukuthi abantu bekhumbule izihlobo zabo. Abantu bahlangana balizwa ilizwi lokuthi hayi 22 December solanga lokubambana kodwa lilanga lokumiswa kombhuqazo. So ngokuya kwesikhathi uzathola ukuthi indawo zonke izelizwe leZimbabwe abantu bazacina sebekhumbula ukuthi hayi uhulumende waganga okuyikhwazami kukwenza.
Evimba lombuthano amapolisa aphesi zathobani.
Bathe kasiphiwanga imvumo kodwa eqinisweni sabalobela ugwalo kuvike ephelileyo ngomvulo, bakhetha ukuthula bangakhulumi lutho kwaze kwafika usuku lwanamhlanje bavela sebesivimba eStanley Hall. Khonokho kuyabe kukutshengisa ukuthi ngabantu abangekho sesiye, ngoba ubaba lo ophetheyo wagijima wagcwala iganga lonke wathi abantu sebekhululekile ukuthi bangadiscasa ngombhuqazo. So okulusizi ukuthi amapholisa, ama-CIO lamasotsha yibo abantu ababulala abantu ngombhuqazo. So uma amapholisa egijima eyiwavimba abantu, kambona ukuthi ama-victims azafa aba lokuthula nokuxola.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma izolo uthe uphakathi kokululungisisa udaba lwegugurawundi lolu, kalisuthiseki yini ngalokho?
Hayi, abantu beZimbabwe abazange bathi na bamvotele impelungise lolu daba. Abantu beZimbabwe bathi kabuze abantu abanikezwa umlando wokulungisa lolu daba yi-commission ebizwa kuthiwa yi-National Peace and Reconciliation Commission. Elaloba iphiwe lowo mlando isisekelo ama-victims engasuthiseki. Lokho kwenziwa ngubaba kayisikho kuzalungisa uhlupho, ngoba vele i-process yena le eseyiletha kayisiyayikho victim centered but is perpetrated driven. So if victim ngasoze vele confidence layo, so ngabe yena uyakuzwisisa khonokho amele eceleni athi bantu hayi ngalolu daba khulumani, mina ngizamele eceleni ngizangitshela ukuthi kufunakalani, kuyini mina elimfuna khona, ngoba phela kade sima segijima yena sengani uyalungisa. Kulezi ndaba eziningi ofuthi azichazisela abantu beZimbabwe ukuthi kanti yena mlandu bani awudlalayo, uyakhumbula ukuthi izitatimenti azikhiphayo za-insider zadala ukuthi kufabani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umanyano we-United Nations ususole uhulumende we-ZANU-PF ngokubumba umthetho ozalawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organization Amendment Bill. I-Chronicle ithi inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende i-Apex Council ithi uhulumende kumele ehlawule izisebenzi lezi ngedola leMelika. Sogu iskati sembigo ye no.
Hello Studio 7, hello. Nabe njan lapo no kentungamili no sisi na lomu nyumfuwe tole ze kuluma. Ngela umbalelele otyo yami babalela bantu. Inkinga la iSouth Africa. Wonke umuntu obuye eSouth Africa thawune COVID. Abantu ekubeni basuka behloliwe bechekiwe abantu ukuthi banabanayo yini COVID. Ufika uhlaliswe eBedbridge lapho kambe kodwa uma uzohlala from namhlanje ufike ngo-6 ekuseni uzuye phuma kusasa ngo-7 ntambama. Angeke uyithole yini iCOVID. Babe lokho ebanga umsindo lapha nywenywe abantu avele eSouth Africa nywenywe ababuya kuyibo vele abagulayo kokuqala. 2 into egulisa abantu yiborder seZimbabwe naleyo engafuni ukuvulwa nabazama ukekhamele bathatha ama hours amaningi khonapho. Asithi kunomuntu oyi-1 onomkhuhlane we-COVID, ma loyo muntu lokho ebhodabhoda okungapheliyo khonapho usuke sesifulela abantu abangayo. Phela labo bantu ababuya eSouth Africa hayi ukuthi mhlawumbe bayathanda ukuba nalo mkhuhlane, bayenziwa yiZimbabwe. Kuba iZimbabwe yavula ibhoda kumbe iZimbabwe ngayanakekela abantu bangakukhonke khonokho. Manje inkinga yila amasiqwela afuna imali zabantu njengalokho kuthiwa umuntu ayezibhadalela azibhadalele indawo yequarantine. Ngake ngabhadala indawo yequarantine, so ngithi ngiyakuquarantine yini. Uma ngisuka lapha ngithi ngiyekhaya ngiyiquarantine, waye kumele ngibhadale isibhedlela somunye umuntu namasimba ke lawo. Yekelani abantu babaleke ba-right kugule kufe wonke umuntu.
Linjani studio muhle, salibonani studio muhle, otungamile inkomo lawo sithandekile emhlanga bonke nje abasebenzela nje studio 7 besembingelela lani mahlabezulu mthwakazi. Hayi ngiyalibingelela ngingapha kwele South Africa. Hayi bakithi siyayizwa ke izanu esenzela khona, siyayizwa nje uhulumente wezanu lokhu asenzela khona. Kade sefuna ukutshintsha ama-passport manje. Sekuyindlela zokuthi badinga imali manje. Sekuyizindlela zokuthi badinga imali, kanti hayi abantu bezanu uma besenza izinto beyaqale babonisane labantu uZulu first abambusa ukuthi kati masingenza songaba njani. Ayikhona ukuphonga uvumbuluka nje kuphela bethi sesisenza lokho sesifuna kwenziwe lokho. Hayi eyisikhathelo ukuqamulelwa amalungelo, sikhathele ngokube lokho beqamula amalungelo kaZulu. Hayi bo bakithi lokho ayiseyikho lokho asebekwenza lokho. Sebebonte kathe sakusela mali lapho abayithatha khona, bathatha amakhumbi bafaka kuzubukho, bathatha amabhasi bafaka kuzubukho. Kathe sebefuna ukuthathela abantu ama-passport ukuthi bathathe ama-passport kutshapha. Yona i-passport ivele idula kangaka eZimbabwe, kulalizwe elidula ukuthatha i-passport njengele Zimbabwe. And futhi i-passport yangikhona eZimbabwe ithathwa nge-corruption futhi. Hayi bo bakithi, umbuso wezanu usuhlume zile shemu. Umbuso wezanu hayi hayi bakithi, hayi abake basizele bakithi, hayi a.
Njani basakazi, ngiyabingelela lonke basakazi. Ngibuhlungu ngodaba olwenziwa ngibandla lezanu PF namasosha aseZimbabwe namaphoyisa ahlukumeza amalungelo abantu. Asimaphoyisa aseZimbabwe lawa, ngamaphoyisa ezanu PF namasosha ezanu PF abahlukumeza abantu. Sabe cross abantu besiya kwelakibo besuka emazweni lapho esihlukumeze khona, sisiye siyathola ukuphumula kwelakithi, sihamba sikhiphe izimali eziningi silubhekise kwelakithi la esizalwa khona okunenkaba zethu. Ibandla lezanu PF maliphume, lebandla le-FDC asibone ukunibandla eliphikisayo ephalamende elikhulu eliphikisayo, asibone usizo lwalo. Bathule bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabantu besindebeleni, bazithulele. Ngithi bantu bakomthakazi, asivukeni sizimele, sifile nalo obakhokhozi bomnotho, siphume kubo sizimele. Thakazi, vuka uzimele, siphume kuleli ukuhlukumeza okukhona. Uhulumende wamasipela, uhulumende wakhokhozi bomnotho. Ngiyabonga msakazi wami.
Studio 7 ngiyabonga. Uma iradio yami le ingaba lokhuluma ngokhulisana okwendlovu odabulenkayo kosivalo, hayi into zabogawule lezi ezokuthi into ziraiti eZimbabwe njaninjani. Hayi sithi gawule ulibambe lingatshoni mfowethu. Into yokulandelana le nto zasesishonini khona ngapho kuzokuphelela ngemilayo.
Basakazi beStudio 7 labalaleli, salibonani lonke. Kake mbonge ithuba lokuthi lami ngibuye futhi ibhekhe emoyeni. yazi ngilombono lapho emfuna ukuza lawo isicelo sami sekuthi hayi siye simayuyu kwabakhulumelana kubi kumbe kwabo befiselana kubi thina singazifaka iphakathi nginanzelela umama nqa evela etheza umnyabo wenkuni eguswini uyabe engatheza inkuni zesikhathi esisodwa uyabe dobholunye laphana olunye laphana olunye laphana olunye laphana lathi sivela kuzindawo ezehlukene abanye bavela emashonaland emakhalangeni ematonkeni emaxhoseni ebasuthwini nxa sile njongo ukuthi siphume le nto esifuna ukuphuma layo kasibambaneni sibe nyandanye silwise esikufunayo yiko singanqoba kodwa ezilongo lokho ngalokho esikhuluma ngemihlobo langezigaba esisuka kizo ukunqoba kuza sizimela nyabonga kakhulu nyabonga wona ngalamazwi ngizama ukuqinisa wonke umuntu okhona ekhaya sirejistani sivote konke inkulumo zethu esizikhuluma ziyakhitshwa ivoti ngokukhuluma ngemilomo asikhiphi lutho
ngiyalibingelela lonke basakazi ba-VOA Ndebele konke nabalaleli be-VOA Ndebele ngithi philani ngaphansi komusa wenkosi mina ngithanda ukudlulisa nje ukukhathazeka kwami enginakho ngalolu daba lokuquarantayinwa kwabantu ababuya ngaphandle kweZimbabwe abantu kanti umuntu uma engabe etheste watholakala engena-COVID i-reason yokuthi e-quarantayinwa yini ngoba bala ma-testing stations ukuthi ma ufika ngale ibhoda before ungene uyabhadala imali utestwe manje usuyaquarantayinelwani if ma ungabe ubhadale imali yokutestwa watholakala ungena-COVID mina nje ngokubona kwami ngibona ngathi into le ayikho right at all why kungaquarantayinwi abantu abatholakala bene-COVID umuntu ahlathathwa asiye ku-quarantayine yinto egcina seyisenza abantu bebaleki behambe bekubalekile khona lokhu kuyathestwa nokwenza nokuquarantayine ngoba for sure I don't think ukuthi ibeze i-reason yokuthi umuntu otholakale ngena-COVID e-quarantayine osokungagcina kumenza ukuthi khona la quarantayine khona agcine esesiyaphuma esethole i-COVID ngoba akwaziyo ukuthi uzoquarantayinwa nabantu abane-COVID or abangenayo umuntu wayengathestwa once engatholakali ngena-COVID adluliswe ehambe utholakalile i-COVID ehanjiswe e-quarantayine into le ngathi bafethu sithiba lobugebengu nyana phakathi la ngathi kulobugebengu sobukhona mpela mina engasabutholisisi kahle la
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi uhulumende weKenya uya phambili ngokwalisa abantu abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukufinyelela indawo kanye lenhlelo zomphakathi lanxa umthethwandaba unqume ukuthi lokho akukho emthethweni umsakazo omunye ubika njalo ukuthi uhulumende weSouth Africa useqalile ukuhlaba abantu bokuza abangela maphepha ijekiseni ye-COVID-19 singene kudaba lweMelika uMongameli Joe Biden izolo udlulisele phambili isinqumo sokuthi labo abalezikwelete zama-student loans baqalise ukuzibhadala. Uhulumende umise ukubhadalwa kwezikwelete lezinyakenye esithi abantu kabalamali ngemva kokuhlasela kwe-COVID-19. Abathatha lezi zikwelete bebemele baqalise ukuzihlawula ngonhlolanja kumnyaka ozayo. Kodwa uBiden uthe uyakunanzelela ukuthi abanengi balokhe bengela mali ngenxa ye-COVID-19. Ngakho uthe sebezaqala ukuhlawula ngonkwenkwesi. Isikwelete sama student loans emelika singena kuma trillion pose amabili 1.7 trillion njalo abakweletayo bangu 40 million. Abanye bathi uhulumende kumele esule isikwelete lesiko kuphela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona abantu abanjengo Elizabeth Warren, labo Bernie Sanders, labo Maxine Waters bekhuluma besithi bona njoba ama corporation lawo alapha eAmerica aya anikwe i-freedom yoku cancel ama debts njengesaka ubona khona during 2008 laphana the big three ezanikwe izimali eziningi zona leziyana ezinye zangkhona zibuyiselanga ku-government. So labo bathi abantu abahlupheka ngokubhadala ama student loans labo kumele akhansilwe ngoba siyakwazi ukuthi ufunda kwalapha kuyadula. Into eqakathekileyo ngokubiselwa kwezimali lezi izukuthi i-economy layo iyabe ibanika a fair wage lemsebenzi abasebenza yona ukuthi bakwanise ukubhadala izimali lezi from their college student debt.
Uyacho ukuthi akhona amalunga eParliamente akhankasela ukuthi izikwelede lezi zesulwe kokuphela lokuthiwa yi-debt cancellation ngesiNgisi. Ubona kungenzeka yini lokho?
Okwakathesi ukuthi sizalibona lelo langa ukuthi baza kukhansila lokho, vele lokho angikuboni. But siyakwazi ukuthi i-America is a capitalistic country, so izinto eziningi kumele amakhampani lawa anika abantu amaloni badinge labo izicwanga zona lezo ngoku-get the loan repayments.
Ukhulume ngokudula kwemfundo yeMelika, bonabo abathi isikwelede lezi kumele zesulwe bathi imfundo idula okwedlulise amalawulo eMelika esingathi i-overpriced. Uthini ngalokho?
Ukudula kwe-education ye-America ngithi mina it has kind of changed amazwe amaningi. Siyabona ukuthi amazwe amaningi aletha abantwana babo lapha ukuthi bazofunda, and i-education system ye-America ngathiwa is admired all over the world ngendaba ze-practicality. So khonapho yikho engikubonayo i-education idula. Ukuthi it's overpriced, I think for the locals ngingavumelana lakho, but kwabantu abavela amanye emazweni I think it's very very important to their economic growth. Singakhangela amazwe anjenge-China, South Korea, Japan, le Asia nje sibona be-benefita ngendaba ze-education ye-America. So yibo abayenza ukuthi ama-prices e-education akhwele.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela e-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kubotshwe owesilisa weMaswingo otshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi osokwenziwe nguMnangagwa kuphela ikubulala abantu besiNdebeleni ngeGugurawundi. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapholisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo ukukhumbula abantu ababulawa iGugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo eyiqhubele kwezinye iindawo zelizwe iphumelele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.